So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 zibandlela 2022. Uprophet is Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso yababalisi eyezimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi dlakatheni.
Silahlekelwe njengeZimbabwe. Wonke umuntu obulalwayo, wonke umuntu eZimbabwe ukhuluma ngokuthi indoda yani imisebenzi. Sonke siyavumelana, indoda ebeke phambi kwethu yenzile umsebenzi wayo omuhle.
Babuye ngokuningi abantu bezovalelisana lomoya uNdumiso Gumede embuthaneni obuse amphitheatre kobulawayo namhlanje. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sekuludubo olusezingeni eliphezulu osoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe ukugoqela kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abogaja lwezempilakahle babika ukubana kubhubhe abantu abalishumi lanhlanu 15 ne-COVID-19 eZimbabwe izolo, okukhwezelela inani laya kwabazinkulungwane eziphezu kwezinhlanu 5032. Lokhu leli gciwane laqhamukayo eZimbabwe. Abogaja lolu babika njalo ukubana kutholakale abedlula amakhulu ayisithupha 664 bele gciwane leli. Ngokutshona kwelanga la izolo kubikwa kuhlatshwe abantu abazinkulungwane phose ezintathu 2912 ijekiseni yokuqala yokuzivikela ku-COVID-19, kuthi abahlatshwe esibili babazinkulungwane phose ezine 3682, abahlatshwe esithathu sebengamakhulu aphezu kwamathathu 329. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavule izikolo namhlanje. Inhlanganiso yababalisi eyezimtha isithi uhulumende kwenze iphutha elikhulu ngesinqumo sakhe sokumisa ukuvula kwabanye abafundi bonke mhlaka 10 njengalokho obekuhleliwe. Umongameli Emerson Mnangagwa ubike ukubana bathethe leli nyathelo ngoba i-COVID-19 isimemetheka eZimbabwe. Ngakho uthi ilanga lokuvula kwabanye abafundi abangakabhali imihloliso lizakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lesiphathamandla seZimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu.
Ukuqala kumele sishisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekhuthazwa ukuthi bacedise izifundo zabo, ukwenzela ukuthi laba abakhangelela ukuthi baye ku-Form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi, bazuze njalo nelithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-Form 5. Kanti-ke abaqeda ku-Form 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo nasema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle ukubona ukuthi lokhu kungenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi ababayo bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kanti sikhuthaze njalo lababalisi ababayo bebancedisa ukuthi laba bancedise bacedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi owe-COVID-19 ungazwamemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemihloliso kubafundi nakubabalisi. Ariyeze mfundo siya unazelela ukuthi sebezamileke ukuthi balethe i-productive equipment kanye ke na ama-sanitizers lawo ukuthi umhlawumbe wangageza bazifikele. Kodwa sesikubonileke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awuchathele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo wonke okudingakalayo ukuthi wenqatshelwe lomkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
Ngingake ngisho ukuthi siyasuthiseka ngoba kumele ngithi ngitsho njalo sengithe ngasihlolisa zonke izikolo. Kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kwenziwe, hhayi kuyivele nje imithi kanye nokuzokuvikela kwasekukhona ezikolweni esikhathi sivala. Singazi mhlawumbe kungabe khona okwakuphelayo, kodwa okuningi kwakuvele sekukhona. Kwakuthengiwe-ke umnyaka kuphela uhulumende wakuthumela ezikolweni. Sikhangelele ukuthi lokhu kungancedisa, kodwa phela njengoba ngisitsho ukuthi lokwana ikuzaba ukuvela umkhuhlane ovele umemetheka, lanxa sikwenza konke konkana. Nanku siwubonile uvele umemetheka, abantu belawo abasanitizer ezikhwameni, siwubonile umemetheka abantu bekafaki lawa maski emlonyeni bevalile. Abanye njalo siwabonile bevele bengena khona esibhedlela kancinyane. Kanti-ke esiwakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe. Sibone njalo futhi siyavala isikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi o-form 6 abaningi laba abale 18 years leminyaka emiye ku-16 bahlale labo kwenzela ukuthi bavikeleke. Laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana. Siyakhuthaza-ke lokhu labo ukuthi kube khona, kwenziwe ngendlela.
Abanye abafundi laba abangela mihloliso abayilobayo bebemele bavule mhlakatheni, kodwa sibone uhulumende sithi lokho akuseyi kwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka. Uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi, lithini ngalokho?
Ngibona ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo. Nangu phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngamapercentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ilizwe ngalindlela. Sithe sivala izikolo bebekhona abantwana thi bebanjwe i-COVID ababalisi, yebo kunjalo. Kodwa-ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya, abanye bekhwantala besezikolweni, imfundo iqhubekela phambili. Kanti sizavika kuze kube nini? Siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo umimbazonzo nemikhuhlane engapheliyo, kanti la ngezimpi lakangako konke okunye okwezomkhathi. Sesiza ukuthi owezemfundo kakuna kuze ukuthi owezomkhathi zilunge, kakume njalo le mkhuhlane iziphele, abantwana bazalahlekelwa. Ngibona ngathi leli nyathelo lithethwa ngokuphangisa langokwesaba, kodwa-ke akusinyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo. Engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye agcinisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imichitho ekhona na etshengisela ukuthi sibili ubhubhane lolusoluhlukuluzile njalo lakho ukuthi lusidilizele impilo zethu. Kodwa okungathe ngibona ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathwe lowo mkhumbulo.
Umnumzana Sifiso Ndlovumo wenhlanganiso emela ababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, iZimta. Abalandeli bakamnumzana Xavier Kasukwere bathi iZANU-PF sifuna ukugenqula impumela yokhetho lwezabelo olusanda kwenziwa elizweni ngoba abantu bevotele abanye abacatshangelwa ukubana ngabasekela umnumzana Xavier Kasukwere owaziwa ukuthi ukhokhela icele le-G40. Umnumzana Ntokozo Msipha, isikhulumeli seqembu elizibiza ngokuthi uTyson wabantu, uthi ukhetho olusanda kwenziwa luveza ngempela ukubana abantu abaningi kabasekeli umongameli Emmerson Mnangagwa, yena-ke owangena esikhundleni kulandela ukususwa kowayengumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka 2017. Kulabanye njalo abakade bencintisa ukhetho lolu abathi baqeliwe yilabo abathakazalelwa yinkokheli yebandla leli. Umnumzana Mike Bima okhokhela uhlangothi olubona ngokukhankasela ukubana abantu bangene kubandla leli uthi akumelanga abakhethiweyo baqale ukwenza amadili ngokuthakazelela unqoba wabo ngoba idale le-Politburo lizahlolisisa ukhetho lolu. Ubima uthi kulabanye abakhonona ngempumelo yokhetho lwezabelo. Umsipha utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana Bethukile abakhokhela ibandla leli ngempumela yokhetho lwezabelo.
Bona hani ukhetho loluhambe kahle. Ngoba abantu bethu baphumile bayovota ngobuningi babo. And batshengisela lonke into besivele siyikhuluma sonke lesisikhathi ukuthi kuzaniphefu uMnangagwa akanabantu and akalabalandeli. Asokuhlupha ukukhipheni impumela kula majaha sekubonile ukuthi hawu phela omsipha bevele bekhuluma iqiniso ukuthi asilabantu. Ungananzelela abantu abawenileyo kumaprovinsi kumaini main wing women's league youth league abalandeli bakakasukwira abaningi.
Yes, siyakuzwa kakhulu kodwa kulabanye abantu sibili abathi hayi khona ngazani ngiyazikhulumela nje
abantu abathanda ukasukwira abaningi okusho ukuthi abantu baphume ngobuningi babo bengabalandeli bezanpf bayovotela abakhokheli abavele belandela ukasukwira. So kule mpumela uMnangagwa sekubonile ukuthi umuntu ophetha abantu kuzaniphefu ngumnumzana uNkasukwere. Yikho sokuzima ukuthi la ma-result bayakhiphe abe official. Ama-result asephumile wonke umuntu usewazi ukuthi impumela kuphume kanjani. Kodwa sebefuna ukuthi bayenze okungayisikho esingakwaziyo ebandleni ukuthi ama-results abantu bangavota kumele ukuthi ayendoswa yi-Politburo. Sebefuna ukuthi bapheke bakhiphe abantu abavotelwa ngabantu bafaka ababa babone ngani ngabalandeli babo. Kodwa iqiniso kulivele liyikuthi abantu bekuzaniphef phansi kuground ngabalandeli bakakasukwere abaningi. Yikho sokutshengiswa impumela eyenzakaleyo manje.
Umnumzana Ntokozo Msipha isikhulumeli seqembu elizibiza ngokuthi uTyson wabantu. Ubexoxa ke lapho noGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lunyelo. Mnumzana Belief Gawule elinye lamalunga eZanu-PF.
Ukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle kweziye izindawo. Ngokunjalo umhlangano usakukhangela khonoko. Umhlangano usakuhluzisisa. Ungakuhluzisisa uphume lakho khonoko bathatha isinqumo esiqondileyo. Ngakhona ukubase ukuhlusise bakuthola ngoba kuvele kuyimvamo ukuthi umsebenzi ongaka nxa ukukhutshwa akuswelakali okunye okungahambanga kuhle okutholakalayo ukuphuma khonapho. Awuke yisi isikhathi sokuthi iparty ingagijimela ukuthi ithi sokuphelile sokuphelile kodwa ihlusise ibone ukuthi kukhethiwe sibili ngendlela eqondileyo. Nxa kungakhethwa ngendlela eqondileyo siyasibone kusenziwa ama-rerun kwezinye indawo. Ibi la kuma DCC sabona marina nesibakhona kwezinye indawo. Kuyabe kusiya kushitsha ukuthi kukhona kuyabe kungahambanga kuhle kulezo zigaba. Kusafana ke le provincial election nale ezidlula kiyo. Ayishiyananga lokhetho lwalo DCC olwadlulayo. Kukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle okuphathisa kuhlolisisa.
Laba ke babagawule abathi uKasukwere ulesandla kukho konke lokhu. Ngakho ke sokumele kukhitshwe amanye abantu abaphakathi kulapho abakhethiweyo. Ubona njani kona?
Lokho okukhulunywa ngabo labo okuthiwa uKasukwere abanye babantu abakaKasukwere bathi bona banqobile, hayi ngabantu nje abafuna ukuphambanisa ukuthula emhlanganweni wethu. Ngabantu abafuna ukuhlanyela ukuxokozela phakathi komhlangano wethu. Ngabantu abangalanjongo yokusibona izinto zethu zihamba kuhle. Ngabantu abafuna ukuthi basibone sidilika ngezindlela kodwa siyakunanzelela khonoko. Yes, okuningi ke okuningi lokho okunye mayelana ngalo ukhetho sokungethulwa ngabanye abayibo abaphethe osomlomo womhlangano abanjengabo Mthango. Yiwo asebengathatheka ke bekukhulukhuluma ukuthi laphana ukhetho impumela ibe yileyi lani lani yonke into ezinjengazimele.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF limzoyixoxa lapho loGibbs Dube iwo Bulawayo. Kulive Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lemibono yabantu ngalo mnyaka esesiwusungula oka-2022. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olusezingeni eliphezulu osoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe okugoqela koBulawayo. Abasakhulayo beyibo abalenani eliphezulu kakhulu labasebenzisa izidakamizwa emphakathini. Owathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso enhlangothini ezehlukeneyo zikaZulu bathi udubo lolu lwezidakamizwa soludala ukulahlekelwa yimpilo kanye labantu abenelisa ukusebenza bethuthukise umnotho welizwe. Umnumzana Romeo Machazi, owenhlanganiso yabasakhulayo e-Active Youth Zimbabwe, uthi balenhlelo zokuncedisa labo asebebhekane lohlupho lokungaphili kuhle nxa bengathathanga izidakamizwa.
Sisebenzisana labantu abahlukumeza izidakamizwa ngenxa yokuthi silama test kits kumbe ngithi ama device asincedisayo ukuthi siba test sibone ukuthi balezidakamizwa yini, ziyiziphi zangkhona kumbe ngithi zinganani izidakamizwa ezisemzimbeni, siya tester. So i-service esiyenzayo yona yokutester, sizokuba le service yokubapha i-counseling, ukubapha i-counseling. Silabantu abaqeqeshileyo abafundileyo sibili abe-psychology, ama-social workers, nama-therapists, nabe-mental health, ukuthi siyaxhasana ndawonye ukuthi sikhangelisise imbangela yokuthi indaba umuntu ethatha ama-drugs wenziwa kuyini.
UMachazi uqhubeka echasisa ngengozi edalwa izidakamizwa emzimbeni.
Sizokuba lenye iprogram okuthiwa nge-detoxification program. Leyo iyasincedisa ukuthi iflash out i-drug nxa lithethwe lisalela emzimbeni, kule poison esalela emzimbeni okuthiwa ngama-drug residues. So nge-detoxification program iyancedisa ukuthi idoti kumbe ithi ingcekeza leyana esalayo emzimbeni ehlukumeza umuntu oyi-victim yena lwana oyabe ethatha izidakamizwa, kuyabe kulokho kumu-affecta, kumgulisa, kumlimaza, ingcekezelana iphume. And koBulawayo abantanga ba-affectiwe ngama-drugs lawa, ama-drugs aba-affect sokudlaleyo kuthiwa yi-crystal meth. Ubungozi bayo bulingana lobe-cocaine ngenxa yokuthi bulama-side effects angayenziyo sibili.
Unkosikazi Thandeka Mlilo, isakhamuzi sakoBulawayo, ngumzali othi ulomntwana othatha izidakamizwa.
Ukuhlala lomuntu othatha ama-drugs kuyingozi kakhulu njalo kunzima. Umuntu wakhona engaswela imali yokuthenga ama-drugs uba lolaka kakhulu, uyathatha le mpahla endlini ayithengisa ukuze athole imali. Kubuhlungu kakhulu ngoba uyakwanisa ukuhlala engaziwa ukuthi ungabi njalo eyenza noma yini engabe eyi.
Umnumzana Mission Ncube, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uxwayisa ukuba abathengisa okudakayo kungabaphatha njani nxa kuyikuthi ngababo abantwana abathengiselwayo.
Nxa umuntu ethengisa amaxi, impumela yabantwana mase bethethe amaxi lakho konke abakwenzayo, kambe nxa kuyikuthi sokusenziwa kuwe yilaba bantwana ababe sebethethe ama-drugs, ukuthathe ngokuthi bathengiselwe ngomunye umuntu, umntwana awathathe ama-drugs ampi bese usithi okuvezwa yiwo la ama-drugs abesekwenza kuwe, ungezwa njani? Ngakho nxa umuntu ethengisa ama-drugs kacabange, acabangele omunye umuntu ukuthi okuzayenziwa ngulowo mntwana osowathetha ama-drugs ma ngabe kusenzakala kuwe. So nxa ungumzali kumbe ungumuntu othengisa ama-drugs, ake ucabange ukuthi okuzavezwa yilokho okwenzakeleyo kubuhlungu okwedlulisileyo nxa kuthi sokusenzakala kuwe.
UDokotela Nemache Mawere, ongumqondisi wesibhedlela sabagula ingqondo eNgutsheni, wenqabe ukuthatshwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi abantu abalethwa esibhedlela begula iningi labo abangabe beyisilinganiso sokungamachumi ayisithupha kusiya kusitshiyagalombili ekhulwini, i-60-80% kuyabe kuyilabo abayabe bebanjwe umkhuhlane ngemva kokuthatha izidakamizwa, njalo kungabantu abaleminyaka phose ephakathi kwamachumi amabili kusiya kwengamachumi amahlanu yokuzalwa. Izidakamizwa ezisetshenziswa ngabatsha kakhulu zigoqela iskunk, i-crystal meth, i-bronclear, kwesinye isikhathi basebenzise amaphilisi agoqela i-diazepam le-haloperidol. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umhlobo wokuhlukumezana ngokwemoyeni, i-emotional abuse, ubikwa uyiwo obsessed qongweni wedlula eminye imihlobo yokuhlukumeza nakwabesilisa labesifazane. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubikwa kubangele uqansa kwezehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kwabathetheneyo loba abahlala bonke abenhlanganiso ekhuthaza ukudalwa kwamathuba okusebenzisana kuhle kwabesilisa labesifazane ukwehlisa udlakela phakathi kwabo. Eyephadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi uphenyo olwenziwe yikomiti eyeZimbabwe Vulnerable Assessment Committee ZIMVAC ngalumnyaka ka-2021 iveza ukuba isimo sokuhlukumezana kungela kuchayana eye emotional abuse yiso ebese kubanga laphezulu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yePadare enkundleni Men's Forum. Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ulandisa kabanzi ngalokho.
Even siphakathi kwe-COVID imali yonke kayingahambi ekhanga la e-COVID. Kulamanye ama-issues anjengokuhlukuluzana ngemakhaya adinga abana sibe siwakhangile. Sidinga abana sincedise abantu because abantu bayafa ngokuhlukuluzana, abantu bayalimala ngokuhlukuluzana. So asingaba ignoring, asifake nama resources ukuthi ama service providers njengamapolisa lamanye njenge social services bakwanise ukuthi kungabe nyezwa i-case i-report bekwanise ukuyafika masinyane kungabi lomonakalo omkhulu.
Ukuze lunqotshwe udubo lolu, uNdebele uthi kumele uhulumende engeze imali azabela inhlanganiso zabasebenzisana labahlukunyeziweyo abesilisa labesifazane. Kukhangelwa kuphela, kungakhangelwa kuphela ubhubhane lwe-COVID-19.
Yikho engicelayo kakhulu kuhulumende wethu weZimbabwe bana kasincediseni abantu abancedisa abantu abahlukuluziweyo ukuze abantu bakwanise ukureporta. Njalo xa kuvuma sibe lama safe shelters kuzo zonke izindawo, kuhlanganisela safe shelter abomama leyabo baba kuzo wonke ama district esilawo eZimbabwe sibe lama shelters ona allow ukuthi umuntu engahlukuluzwa akwanise ukuyahlala khona acatshe kuze kube safe ukuthi abuyele ekhaya.
Abamabandla esiKristu abumba umanyano weZimbabwe Council of Churches bathi lanxa beqhuba inhlelo zokusiza inhlangothi ezijiyeneyo zempilo olokuhlukumezana kwabesifazane lolwabesilisa bavame ukugxila ekuncedeni abesifazane. Kodwa unkosikazi Stella Nyathi webandla leChurch of Christ in Zimbabwe elingelinye lamalunga aweZCC uthi lanxa kukhona ukuhlukunyezwa kwabesilisa isilinganiso esikhulu sababhekane lalolu dubo ngabesifazane. Kungalesi sizathoke unkosikazi Nyathi esithi bona njengebandla bagxile kakhulu kunhlelo eziqondiswe kwabesifazane lamantombazana lanxa ekuvuma ukuba abesilisa labafana labo bezidinga lezinhlelo.
Isimiso sebandla siyukuthi siloyisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana. Njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane.
Uhulumende uthi ubhubhane lwe-COVID-19 selubuyisela muva inhlelo zokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, ikakhulu ekwenqabeleni izehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kohlobo lwe-emotional abuse. Lokhu kuvezwe umphathi ntambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi, unkosikazi Stembiso Nyoni.
Asibambaneni sivikele abantwana, sikhulisa abantwana kuhle ukwenzela ukuthi ikusasa lethu phela lisezandleni zabo. Njalo umntwana oyinkazana inhlanyelo yesizwe, uma singabaphatha kubi lesizwe asoze siphatheke kuhle, asoze sibe lekusasa enhle.
Abomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane lamantombazane ye-Women's Coalition of Zimbabwe bathi inhlolisiso esithe yenziwa kwele Zimbabwe iveza ukuba owesifazane oyedwa loba intombazane phakathi kwabathathu, 1 in 3 women abakuminyaka esukela kwelichumi lanhlanu kusiya kwengamachumi amane lathoba munomunye 15 to 49 kungasebake bahlangana lomhlobo wokuhlukunyezwa ngokwendlela yasemzimbeni i-physical violence, kuthi oyedwa phakathi kwabane, 1 in 4 women kungasebahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngokocansi. Abenhlanganiso ebona ngendaba eziphathelane labesifazane lamantombazane kumanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, i-United Nations Population Fund bathi lanxa kukhona okunengi osekuthe kwenziwa njalo okusayenziwa ukupha amandla kumantombazane labesifazane kulutshwana osekuthe kwenziwa ehlangothini lokubambisana labesilisa labantwana abangabafana edabeni lodlakela oluqondiswe kwabesifazane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo babuye ngokuningi abantu bezovalelisa uMuyi uNdumiso Gumede embuthanweni obuse amphitheatre kobulawayo namhlanje phambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa ekhaya lapho abedabuka khona eNyathi. Kubika uJoseph Njanji, inithathele izindaba yethu yezemidlalo.
Khuluma ngesikhathi sokukhunjulwa lokuthakazelela impilo kamfowabo endaweni yase-amphitheatre, udadewabo kaGumede uThembelihle uthe impilo kamfowabo ilandele igama aliphiwa ngabazali bakhe.
UNdumiso wazalwa ngo-1945 kwathiwa ibizo lokuthi uNdumiso zikaDavid Emmanuel Gumede. Ibizo abamethesa lona lahle latshengisa ukuthi uNkulunkulu umisa ngaphi, ngoba okwenzakeleyo empilweni yakhe uyakubona ukuthi uNkulunkulu uyangimisa ngaye.
Osebenzela uGumede kuqembu leHighlanders kanye lakuqembu leNotwane kweleBotswana, uLawrence Lofty Phiri utshele uZulu obethe gwaqa e-amphitheatre kanye labakade bebukela ebulenjini ukuba uGumede ubhubhe ngesikhathi bephezu kokubumba inhlanganiso yokuphathisa abasakhulayo.
It is sufficient in the present moment to advise ifamily yaGumede nomthwakazi ukuthi kune-trust esibizwe ngebizo likaGumede uzawudayizimisa uGumede Presidential Trust is officially in operation probably before the end of January.
Inhlanganiso le iqalwe ngabagoqela abafundiswa nguGumede ngesikhathi sakhe esebenza engumbalisi ekanye labakhokhele ngesikhathi eseyisiphathamandla somdlalo wenguqu. Umphathintambo omele idolobha lakobulawayo ephalamende uJudith Ncube ngomunye okhulume emkhosini wanamhlanje njalo uthe imisebenzi kaGumede iyazikhulumela.
Silahlekelwe njengobulawayo, silahlekelwe njengeZimbabwe. I'm standing here ukuthi nethule kukhala kukamongameli. Libonile kulolensi meseji yakhe, ukhuluma kanje amaphepha wonke umuntu wobulawayo, wonke umuntu eZimbabwe ukhuluma ngokuthi indoda yaliyisebenzile. Sonke siyavumelana indoda elele phambi kwethu yenzile umsebenzi wayo omuhle.
Abanye abakhulume namhlanje babalisa uDouglas Mloyi obemele abadlali abadlalela iqembu leHighlanders, uLuke Mkandla ongumkhokheli webhodi yeqembu leHighlanders, uVincent Pamire obemele abasebenza loGumede kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association, abangane bakaGumede uRoger Muhlwa loPeter Mthandazo Moyo kanye losodolobho wakobulawayo uSolomon Mkuni. UGumede uzabekwa ngolwesibili ekhaya kibo eNyathi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singike ehlukane sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abafundi abaloba imihloliso kaform 4 lo 6 bavule izikolo namhlanje. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende kakhulu ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi imhla ka 10. Babuye ngokuningi abantu bezovalelisa uMuyi uNdumiso Gumede embuthanweni obuse amphitheatre obulawayo namhlanje. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olusezingeni eliphezulu osoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe yokugoqela kobulawayo. Selugqiba-ke lapho-ke uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngumphrofethi Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abenginelisanga ukuzwa iindaba zethu lila ngokuzilalela ebulenjini www.oyendebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.